Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 20 kuzibandlela 2019. Ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si-secure, asikho secure into eyenzakalayo. Kulokudonselana okukhulu njalo ngesimo esikhona manje. Ukudonselana lokhu kusuke kwaba yinto enkulu kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose-Europe okwamanje uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum njalo sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle.
Amapolisa e-law and order eBulawayo Central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzi wami.
Amasocha adubule omunye umtshayeli womtshova eHarare namuhla njalo amapolisa atshone edinga umgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose-Europe okwamanje uthi ngasayi emhlanganweni we-World Economic Forum eDavos kwele-Switzerland njalo uthi sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle. Emazwini wethu lenkundleni ye-Twitter kuhola elisanda kwedlula, uMnangagwa uthe umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osezamela emhlanganweni lo oqala ngolwesibili. Uthe njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya injongo yakhe emqoka ngeyokuletha ukuthula eZimbabwe lokulungisisa ukufuthelana okukhona. UMnangagwa usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya emazweni agoqela eleRussia, eAzerbaijan lamanye njalo. Ubeza kugqiba uhambo lwakhe lolu ngokuya kwele-Switzerland. UMnangagwa ocotozwe ngabaningi besithi vele ubengamelanga asuke elizweni ngoba kunguye otshiye edunge umumo ngokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sibuze incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi ukuphenduka kukaMnangagwa lokhu kuzasiza ngandlela bani.
Angikuboni kuloncedo ngoba vele ekuqaleni bekungamelanga ukuthi nga uhambile lapho aqale waya khona kubo Russia labo Belarus lapha ade siya khona. Siyazisoka ukuthi uvele uthiye evase umlilo bekumele ukuthi nga uhle wahlala wazama ukuthi enze izenzo zonke angazisebenzisa ukuthi awubhule. Yena wawuthiye umemetheka umlilo lo wahamba. Suze wamemetheka wafika isibanga osukiso awusacitheki sengifone sithi uzophenduka uzobhula. Isenzo sakhe lesiyamboni sinceda ulutho ngaphandle kokuthi singathi ngesilungu phecelezi yiko kuthiwa yi-self-saving attempt ngoba kuningi osokusenzakala. Siyazi ukuthi amakhungakhunga lawa akhona wekhulu. So makhungakhunga nje akhulunywa nje eyize kukhona okukhona okwenzakalayo.
Ngamanye amazwi uthi kulokuzozama ukulungisisa umumo obhekane labantu osezama ukuzolwela isikhundla sakhe ekudonselaneni okukhona phakathi kwe-ZANU-PF.
Yikho kanye okwenzakalayo Nkomo azozama ukukwenza. Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si-secure, asikho secure into eyenzakalayo. Kulokudonselana okukhulu njalo ngesimo esikhona manje. Ukudonselana lokhu kusuke kwaba yinto enkulu kakhulu esisenza ukuthi lalabo abanye abangabakha kade ebathembile sebeqalile manje ukuhonona bekhulumela eceleni. Umthwango wasiyazi ukuthi ungomunye wabantu kade uMnangagwa bathembile but osehonona ngayo uMnangagwa ukuthi kakhitshwe. So uze nje ethiya umhlangano lo weDavos ukuzolwela isikhundla sakhe hayi ukuzobhula umlilo wokuhlupheka kwabantu ngoba abantu bavele behlube bekhahlamezwa usuke etheka abahlukumezwe kwenziwe khona okokwenzakalayo
batshayiwe balinyazwa babulawa abantu abaningi engekho ekuphendukeni kwakhe siza ebhekana lozulu weZimbabwe imbiko bani obona ewethula
okokuqala uza kuphika ukuthi yena nguye owanika imvumo yokuthi into enjengaleyo yokuhlukuluza abantu utsha abantu elimaza abantu ubebulawa abantu ngamasotsha nguye owakwenzayo uza kuphika lokhu
udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe kusenjalo amasotsha abikwa edubule omunye umtshayeli womtshova walimala kakubi eHarare namuhla. Kolunye uhlangothi omunye owesilisa obulawe ngamasotsha eMarondera ngeviki edluleyo umnumzana Solomon Nyaruwa ungcwatshiwe emzini wakhe eChimanimani namuhla. Amapolisa wona aqhubeke ehlukuluza uZulu encedisana lamasotsha endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Njalo ebopha lokudinga amalunga eMDC yagoqela unkosazana Thabita Khumalo. Sixoxele uMakhumalo ecatshile wachasisa ngokuza kwamapholisa ahlomileyo endlini yakhe kobulawayo emdinga lamuhla.
Amapholisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzwami bambuza ukuthi ngingabe ngingaphi wabazisa ukuthi akalalwazi lokuthi ngingaphi njalo bacela incingo zami ze-cellphone wathi yena akazazi base bemcela ucingo lwami le-landline wathi akakwazi base besuka bathe kusuka abe-law and order kwabuya amapholisa awe-ZRP behlomile labo bebuza leyo mbuzo wabalandulela ukuthi akakwazi ukuthi ngingaphi yena usemzini wami ukuthi akline njalo yena emzini wami akalandanga ukwazi ukuthi ngenzani ulande uzodinga imali yokuthi agcine imuli zakhe.
Uhulumende uthi amasotsha ahamba echaya abantu edubula abantu kaso masotsha akhe izigebengu ezitshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho lithini ngaleyo mbiko?
Kuyadida ingqondo ukuzwa umbiko njalo uvela kuhulumende ngoba umbuzo uqala ngokuthi sonke siyazi kuleli lizwe akulula ukuthi umuntu abe nombhobho onjenge-AK-47 njalo amasotsha uma iphuma emabharakini bale mbhobho yabo ehlala ku-amari so lawo masotsha okuthiwa batshontshe izigqoko zamasotsha batshontsha lo mbhobho bangene njani ku-amari ye-ami bathatha leyo mbhobho ngoba lo lalo ophuma ethunywa ukuthi ayedutu ayedubula abantu uyaloba phansi inombolo zombhobho yabethethe le mbumbulu azabe ezisebenzisa njengoba kunjalo sizwe isikhulumi uCharity Jaramba wamapholisa ebika lowo mbiko umbuzo omkhulu ngokuthi amapholisa ngumsebenzi wabo wokubopha laba bantu okwenze ukuthi bangahambi bebabopha laba bantu yikuyini so thina lapho singena njani ukuthi kuntshontshiwe lawo mayunifomu amasotsha.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcinisihlalo we-MDC. UMakhumalo uphinde wasola njalo amazwi esikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba awukuthi ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu ngamasotsha lamapholisa yinzisa kuphela kukhulu okuzayo. Sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule sambuza ukuthi uthini ngokuhlukuluzwa kwabantu konke lokhu okwenzakalayo.
angithi ukuthi abantu kumele behlukuluzwe kumbe njani, kodwa ke abantu labo bamele beziphathe. Ungakhangela into kade isenzakala amalanga la, kulabantu abasebethatha umthetho bewufake ezandleni zabo, besenza izinto ngendlela abathanda ngayo. Umthetho sozobayekele bonabo bantu. Njengokuthi ngithi mina, abantu labade bechisa impahla zabantu, bechisa izimota, besenza yonke into yokunjalo, bebulala, bengena bejikijela abavikela impahla ukuthi zingadilile, bebajikijela ngamatshe, hayi, umthetho kumele ufinyelele kibo ngendlela zonke. Nxa ukuthi banjani, kumele bafinyelele kibo umthetho, bafinyelele bathola lelabo abantu bajeziswe ngendlela eqondileyo. Yiko engikubonayo kuphela kukhona. Kodwa kathesi abantu bazabe bekhala abanye besithi, but singakhangela umonakalo owenzakeleyo ubusenziwa ngani ngabantu, yibo bona abantu. Sathi belandelelwa futhi umthetho wesusuba uyisandla somthetho sesibafinyelela, sebekhala futhi bona abantu ade besenza into zokuganga.
Abantu abaningi ababuleweyo babugawule bebengelani ilo kutshengisela lo dlame olube khona. Abantu abatshayayo izalukazi lamaxhegu bebengelani lokwenza lo dlakela okhuluma ngalo. Kambe bahlukunyuzelwana abantu, sokuyikukurawundi yini?
Ikuthi khonoko kwenzakalayo, njengoba kathesi abanye omunye layo yabenika isicicele lakhe leyo lodaba ukuthi kwenzakala lokhu, kwenzakala lokhu, kodwa ebantwini bonke okwenzakalayo ukuthi ngiza kunika isibonelo esithile. Abafana abanye ade bengitshela besebekobulawayo bethi kade bezama ukuvikela indawo ezinye ukuthi zingaluthwa, kodwa basuke bebaleka bejikijelwa ngamatshe betshaywa, bathi balimele labo bantu ade besenza khonoko. Kodwa ngokunjalo izinto ezinjalo azikhulunywe. Kukhulunywa ukuthi amapholisa athe esenza kumbe amapholisa othe evikela abantu baba ukuthi izalukazi ezinye zacela sezihlukuluzwa kumbe lamaxhego ehlukuluzwa. Kodwa emumeni okhona on the ground ukuthi umuntu akhitshwe emoteni yakhe echishwe imoto ukuthi uya ngaphi, wena uya ngaphi, asomthetho lowo njalo. Nxa sebedingakala abantu banjalo, sokungasafa nabanye abantu abangalacala khonaphana phakathi.
Uhulumende ezama ukuzivikela izolo uthe amasotsha la abulala abantu ambetsha abantu izigebenga eziintshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho okungamanga nje asegcekeni babugawule. Kambe bakhona yini abantu abangakuthemba lokho?
Ikuthi ezintweni ezinjalo kungameli kwesinye isikhathi kumele abantu banike isikhathi ukuthi baxwayisise ukuthi akula yini ukugama okuthize sokungenela abanye abantu abangayisibona bomthetho sebesenza into ezingayisizo ukuthi uyacinga kungcolisa uhulumende. Kwesinye isikhathi isandla sokuganga, isandla sesithathu singabe sesikhona khona bentweni benezi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumaigobe. Kuliviki siqhubekela phambili ngengxoxo esiqale ngomnumzana uJoshua Mzaca Ngulube. UNgulube ngumunye wabatsha ababetshengisela kobulawayo ngeviki edlule. Masambeni kuye siyezwa okuningi. Joshua, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha, unjani?
Ngiyaphila, kunjani baba?
Hayi, thina siyaphila. Ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bayaphila. Masiqhubekele phambili ngengxoxo yethu. Sibone uhulumende esecitsha ubulembu bokuxhumana ngeviki edlule. Kulabantu abaningi abaphila emazweni abangelalo ulwazi oluthile lokuthi kahle kahle kuyini okwenzakala ekhaya. Awusitshela ukuthi wena njengomunye obekhona etshengisela labanye abontanga ubone izinto ezinjani
ekucitsheni kwabo ubulembu. Esingathi bavala into esingathi ngesilungu iWhatsApp, bevala into njengeFacebook. Bekuyisikhathi lapha bezebesehlisa khona amasosha, bebisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu, kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangaphitshiya kwamazwe. Ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethi udinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho. So ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile besenza olunye oluyali, ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi, njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu usebenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi. Kodwa leyo demokhrasi kayikho. Ngitshengisela ukuthi bona vele laba bantu kabatshintshanga from umkhokeli bukamgabe, asikuthandi okwenzakalayo. Njalo nxa sizwa ihungahunga lolu mkhankaso lo kawuphelanga, abantu babona ukuthi abantu abasela kudla ezindlini zabo, sebethi abantu abayidinga ukudla bathenga ukudla kube kuningi. zake uchengisile azaphenduka umnangagwa usukela ngomvulo abantu baqhubeka ngomkhankaso ngomvulo lo esiyakiyo mina ngesifiso sami ngisithi abantu benze ngokuthula ngoba besijila ukuthi ngasibani incwadi elezikhalazo zethu sifunani xa bendle ukuthi bayiphendule ngemva kweviki selisukuma sonke abantu siyehlala emahofisini egovernment kodwa abantu engilitho ukuthi abantu abakhuza ngaphathi kakhulu into enzokulutha bethathela abanye babo betshintshile abanye babo ngoba labo bahluphekile abafoti bona laba bakubhizinisi isimo kuyafana lohlupho esihlangana lalo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngobuningi bethu.
Ukuthi izano yonangwayo sikumelele khona lokho. Izano kayikazwelo abantu bezano kabalaleli njalo abantu bezano kabala nembeza ngakhala into abazenzayo. Sikumelele kwesi kufunayo yikho ngitshilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu. Khaso nje sifuna abakhokheli ababeka eceleni. Ubukhulu babo nobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalela abantu ngoba into le iyakhathana umnangagwa ngakhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibhoyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imoto zakhona zabaningi asilazo sho into ekhona lapha yokuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle
gqiba uhlelo Josphat
enye ngakutsho ukuthi umuntu wonke ufuza abekwazi intulo esesiqalile njalo sayitini iyaphambili enye ngakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini udlame zasithanda nenini asili lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibo ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu sizama ukuthi sikhumbuze amadodana aso afake unembeza sesiqalile into yethu asibuyele emuva asekeleni udlame ubusela singajojeli abanye abantu siyaphambili ngento leyi ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sibuyele emuva nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa amajele vele enzela abantu mina nginje lami amasosha abuyile ibhodi ejwele impopho endinga sithi afuna komzathi esizinda kanye sabi ngoba vele kufana lokuthi ngisempini ngidla nzima kuzima yonke into babhodi even efemily rebhoda beyidinga ngempopho amasosha ale uniform esibadinga komzathi abantu baningi besizinda babonile kopane leyidinga bethi namibesiyine engikhokhela engikhokhela abantu
hayi Josphat ngikuzwile kahle ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngokungena kuhlelo
siyabonga
mthakazi omuhle lapha besixoxa lo mnumzana uJosphat Mzaca Ngulube yini umbono wenu ngodaba lolu asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @abigmike3 isikhathi sami sesiphelile asidibaneni kuhlelo lwabatsha uhlelo D-Connection ngolwesibili uhlelo luzabe lukuqala ngo-8 PM bese lukugqiba ngo-9 olivalisayo nguMike Hove ontanga Bye-bye.
Siyabonga Big Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo kubeka ngodaba lwemitshado ukuthi indaba abasakhulayo bangasayenelisi ukuthi batshade lapha-ke enkundleni ngilonkosazana Sandra Ndlovu kanye lomnumzana Nqabeni Nyandela Mkhonto Khumalo izizalo zezimbabwe ezihlala kule South Africa
okwakathitha ukuthi ebhodini abantu lapho ngenza noma bengayazani behlangane khona lapho cathini ethandana ukuthi bekwazi umuntu umama lo engikhuluma la uvela kuphi ungumuntu onjani ukuthi la wena mama uzilikithi ukuthi kambe umuntu lo ongubaba ungumuntu onjani iphila impilo yobani umuntu uzelahle avume nje engaziki ithubele ukuthi abantu bafundani bayazani so vele sokuzokunzima kakhulu
singathi vele abantu Khumalo akusela ndlela abangahlangana ngayo ngaphandle kwakhona ko-WhatsApp lo-Facebook o-Instagram into ezinjalo vele ayisekwenye indawo phela
ngokuvama kolwazi sokufike ezingeni lokuthi abantu sebesebenzisa kakhulu indlela zokuxhumana emoyeni lezinkundla lezokuxhumana ukuthi zame ukumisa indlela kodwa-ke indaba isekuthini kumele ngazi ngathi ukuthi kanti wena ukhule njani ungumuntu onjani kumele ngazi ngize ngithole mhlawumbe ngithole ulwazi oluthile ngawe kwabanye abantu mhlawumbe abangane noma izihlobo zakho lokho akusenziwa bakuduke namhlanje abantu sebesebenza kakhulu ithekhnoloji ukuzama ukuqhuba imichato noma imizi okuyikho futhi ozokubulala imizi yona leyo abantu esizama ukuthi siyakhe. So i technology nxa siyisebenzisa ngendlela engaqondanga yikho lapho eba lomthelela omubi khona kakhulu, kukanti yona iyasinceda ekuthini senelise ukuxhumana labo abantu abaseduze labakhatshana. So kuya ngokuthi i-technology soni yona siyisebenzisa njani ekuthini isinikeze ukuqina kwemizi noma isidilizele imizi.
Ye Mandlovu, nxa usungathi-ke ungatshela abantu ukuthi pho-ke ukuze uzuze ijaha kumbe intombi elungileyo kumele uye ngaphi?
Abantu bezibe lemizi eyakhekileyo engaba lengqubekela phambili, kuyomele ukuthi ma ungumuntu uthathe umuntu omaziyo ukubona ukuthi umuntu okhulele ngaphi, hhayi umuntu ongamaziyo ngesikhathi esincane selihleli lonke alazane ukuthi indoda isuka kaphi inkuphi ungumuntu onjani. Into eqakathekile ukuthi abantu bayazane bazile isikhathi, hhayi into zokugijima ukuthi zibebe lekusasa enhle.
Ye kodwa nxa ukuthi uhlale Soweto usanda ukufika khonapho umuntu uzambona njani lo ukuthi ukhule kanje wenza kanje? So kumele uze ubuze omakhelwane, kumele wenzeni?
Engeke sizwanane khulu yabe ezangihlupha kusasa. Kumele ngicabange kusasa lami ukuthi lizobalizipha, hayi ukuthi ngijahlezi ngibathi ukugijima isiku.
Baba Khumalo,
engingakusho mina ukuthi ngiza nika nje umzekeliso kancane ngami ukuthi ngesikhathi sokumele ngithathe umfazi ngisuke lapha e-South Africa ngabuyela ekhaya ngayadinga ngisekhaya umuntu ngafunisisa ukuthi kathi lo muntu lo sibe sesilesikhathi nje singathi siyezwana kodwa sihlala nje sixhumana kuwhatsapp langa, kodwa-ke ngahamba ngadingisisa ngayo ukuthi ungumuntu onjani, ngenelisa yini ukwakha umuzi la. So engingakuxwayisa kakhulu ukuthi yebo abantu bangahlangana e-South Africa noma kuphi bathandane, kodwa-ke akufunisise ngaye i-background yakhe ukuthi kanti ukhule njani, ungumuntu onjani, ngoba abantu bayakwenelisa ukufihla ama-characters abo aweqiniso umuntu akuvezele izinto angazenziyo vele vele lingase lihlala lonke abe sekuvezela ubunguye bakhe, and kuyabe sokunzima ukuthi lize lehlukane kodwa besigcine sibona khona abantu sebebulalana sokusiba njani njani. So engingaxwayisa kakhulu ukuthi umuntu nakhona lihlangene elizweni lokuhamba, kodwa zamani ukuthi lithole i-background yomuntu munye ngamunye noma yindoda noma ngumfazi emakhaya kakhulu.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uNqabeni Nyanda Mkhonto Khumalo, isizalo seZimbabwe ukhona ngaleke kwele South Africa. Mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu, laye uhlala kwele South Africa. Mandlovu, mbongele kakhulu mama.
Nami ngiyabonga.
Ye baba Khumalo, ungathini lokusasa?
Baba Dube nje sonke isikhathi hleli sisonke, ngiyabonga la.
Woliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube silala.
Babe lobo logogo kangele zinyezi.
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu Ntungameli, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 iverse ka-28 uPaul uyaloba lapho esithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka ikakhulu thina abantu nxa singene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kumbe sihlukulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lo monakalo siyakhangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi kati vele
uNkulunkulu ungathi kulinto kumbe uNkulunkulu useshile kwenze isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imini kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje iyenzakele. Umuntu okokuqala sinanzelele ukuthi siphila emhlabeni owileyo. Umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni. Kungandeni isono. Ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa, izinto zonke zaba lodonsi lwesono phakathi kwazo. Ngakho ke kuyenzakala izinto eziningi abantu abesidala apha nguNkulunkulu. Kwesikhathi esiningi njalo ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni. Kodwa ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela impilo zethu, nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu, yena ulomfanekiso omkhulu kakhulu owedlulo wethu. Angathi ufanana njengomuntu oyabe egade ihelicopter okwanisa ukubona indawo eziningi, isigaba esikhulu. Antsho njalo siyakwazi ukuthi yena uNkulunkulu uyazi isiphetho sendaba, indaba ingaqalisi. Ngakho-ke uNkulunkulu kulezi zinto ezenzakalayo uNkulunkulu azihlanganisayo ke lezo zinto ukuze kuqinele nxa sesingale sinanzelele ukuthi ubehlanganisa konke ukwenzela ukuthi isiphetho sento leyo kube yinto enhle. Singakhangela udaba lukaMose ukuthi ekuqaliseni nxa sasimbona uMose engumntwana olahliweyo kodwa sinanzelele ukuthi ekuqineni uMose ugcotshwa yindlu kaFaro, ekuqineni uMose uyamsebenzisa ukuthi akhulule abantwana baseGibhithe. Nangu umuntu adelahliwe, nangu umuntu osengumkhuphuzi. Ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo, ningi izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile kanti uNkulunkulu uzathi uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sonke. Ngakho-ke ngifuna ukukhuthaza kabalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali, singalahli ithemba. uNkulunkulu uyasebenza. Impilo yethu ifanana njengekhekhe. Siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda, kuyahlanganiswa sawudo, kuyahlanganiswa flour, kuhlanganiswe konke lokhuyana, kodwa kungaphekwa kufakwe emlilweni kuba likhekhe elimnandi kakhulu. Ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle, akubi mnandi. Ngakho impilo zethu zisahlanganiseka, amazwe ethu asahlanganiseka, kodwa ekuqineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Imithandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle, abantu abadangeleyo, abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuthi likhuthaze uNkulunkulu, bambathinte, ubaphakamise imimoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho, ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizele icebo lakho elizaphumelela ekugcineni. Siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa, wanqoba izinto esisiphambano, wanqoba izinto eziningi, nalokho abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe. Siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo wonke amagama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lami ngibonge kakhulu. Abalaleli iNkosi basize.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Munyuma mawayefele ingane yakhe kwakubuhlungu, wahlangana toke yazi wambuza wathi mama uhamba njani. Uyazi munyuma mawayefele ingane yakhe kwakubuhlungu, wahlangana toke yazi wambuza wathi mama abekwenze njani. Yena waphendula wathi
ongewa mama
la lo mama wathi
bonke
wathi bonke onge kuwa onge kuwa
shongwe ndikuphoka sishayela abantu beZimbabwe abasosizini abanye ababulawelwe izihlobo labangane labantwana sithi duduzekani ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi usephenduka ekhaya njalo kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum. Kwanele mthwakazi omuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past six ekuseni. Asibeni sonke olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafuphatile.